thina njengoba silibandla livele ebantwini sizakwenza lokho okufunwa ngabantu sithi we will resonate with the masses ngesikhiwa kutshengisa ukuthi abantu bade bazakuya ku-demonstration lathi sizasivahlangana labo ngoba vele thina sibunjwe ngabantu into enkulu esiyisola kuzanu yi-corruption ubusela lobuboli lokudla into zabanye bengasebenzelanga ithi yadwa yakhupha ama-diamond baqeda bayithi du khathesi imali ze-covid ezifana zibuye zizencedisa abantu bezinto babe bayazidlela imali ethiwa yi-command agriculture bazidlela i-dairy marketing board layo ifile nje bathatha inkomo zonke eze-cold storage bazidlela i-cold storage ayisekho into eziningi esingathi thina le command agriculture imali zangkhona azibalansi abantu bayahlupheka sithi thina njengoba siyizinhlanzi sihlale emanzini siza kwenza lokho kufuna nguZulu ukwenzela ukuthi izanu PF iphume kahle constitutionally
abezanu PF bathi elikwenzayo lapha njengamabandla aphikisayo yikuzama ukugenqula uhulumende owakhethwa ngabantu ngoba lanqotshwa kulolo khetho lithini ngalokho
asifuna ukuchaya ikhu njengoba yenzayo bona ngoba ungachaya ikhu la uzaphuma ngeku thina sifuna ukukhupha nge-constitutional means i-demonstration ivunyelwe ilizwe lonke lingademonstrator hayi umnankagwa labangani bakhe baza mele eceleni kahle asifuna ukuchitha igazi singazi ukuthi ukhuphe lo monzora lo mduri lo komiti baza kuyanga ngoba abantu vele sebahlanzile ungavele usebenze labo chombe lawo ngutshombe umsebenzi mkhulu mahlabezulu lo awumlingelanga ukhuphe uyasetshenziswa nje ukuthi edilize idemokrasi abasadilizi i-MDC kuphela sebediliza i-democratic dispensation sebediliza isiqu esithi ngumbuso wabantu esithi i-democracy bangachitha badilize babhidlize i-MDCA hatshi bantu akusela democracy sebezifunela ini i-one party state esayala ngo-1995 i-one party state babeyifuna yikho ke sihlangana labantu sesibonile ukuthi bafuna ukuwisa i-democracy hayi ibandla elilodwa.